Umkhuhlane wobhubhane lwe-COVID-19 sesike sadlula kiwo usihlasele ngathi kusukela mhlaka-16 December 2020 emulini wahlasela unkosikazi, wahlasela untombazana wami wesilisa ukugcina, wahlasela kanye lami. Sathestwa satholakala ukuthi sile igciwane le-COVID-19 kwasethusa kakhulu ngoba besihlezi singabantu ababona bezinakekele kakhulu abazama ukuthi bavikele ukuthi kungafiki ngekhaya, kodwa satholakala silakho. Saphakatheka sawuzama-ke lathi ukuthi senze indlela zonke ezenziwa ngabanye ezithena zi-announce kuma-radio kakuma-TV ezizitshela lezingcwethi ezezempilakahle ukuthi senze njani nxa sesifikelela.
Ubona ngani umkhuhlane lo, baba Masiye, lawuthola njani?
Khona kunzima ukuthi wazi ukuthi kahle kahle umkhuhlane ngiwudobhela phana, kodwa ngokwami ukucabanga kule ndawo ezithile engafika kizo ezazibuthene abantu ngomsebenzi nokunakanela ukuthi engxenye kwamanye ama-meetings anjengalawo ngabe ngawudobha umkhuhlane, kodwa kwangiqala nje njengophepha anakana ukuthi le flu ngiyayilwe le flu njengomuntu wonke. Kwahlala isikhathi ngizwa sengingena lokuqhuqho olukhulu emva kwensuku ezithile esenzamiwe ukuthi nginathe amaphilisi e-flu enjalo kwanatha, ngabona umkhuhlane kawehle kwaya ngizwa sengiphela amandla. Umsebenzi enjalo ukuthi ngiwenze olula, ukusukuma nje nxa ngihlezi phansi ngisukuma esitulweni safika emnyango ngizwa sengiginqile. Hlalahlala ngizwa ingani sengenyuwa inzima, ukudla kungasazwakali nxa ngokudla. Kwathi usayatshayela ngalesi-5 ngathi kunkosikazi hhayi lokhu angiboni ukuthi ngawe iflu esiyitshayeleyo, kungathini sibe udokotela ngiyethesta. Bona bobabili babengazange bavike anything njengale engangiyizwa mina. Kwakungani yimi le flu, kodwa ithe isingani yabhebhetheka iflu yakhona ngathi no asiwudokotela.
Lahlala njani endlini selibanjwe umkhuhlane we-COVID-19?
Sithethe sikubanjwe umkhuhlane sasibane ngendlini sesikubanjwe umkhuhlane sobathathu sacela abantwana bonke ukuthi bayethesta kwabanjwa oyedwa abanye ngenhlanhla abazange wawubaba umkhuhlane. So sahle sihlukaniselana indlu abanye bahlala nganeno abanye bahlala nganeno sangahlanganisi impilo yethu, sangahlanganisi impahla zethu, sangahlanganisi izinto ezisebenzisayo ukudla, ukupheka, ukunatha ensobo. Salandela njengoba ngisitsho imilayezo naleyo yokuquarantina, saphila in-isolation for insuku ezili-14 days. Babesiphekela, besithandazela, besidingela imithi sehlukene, kodwa sifinyelelana ngamafoni.
Lalisekelana njani ligula?
Sancedwa imithi sayithola emadokoteleni, imithi yesilungu. Sancedwa nayimithi yesintu esasiyiphathelwa ngabantu. Okukhulu esakunanzelayo ikuthi mawusugula into ethusayo njengaleyo, uthando lwabantu luyanda. Babuya abantu babesinina besesaba ukusondela bengabengangeni legedi, kodwa besiza omunye awutshele athumela ngemqhaphazi ukuthi ngize lama-orange, ngize lomhlonyane, ngize lama-fruits athile, ngize lento eziningi-ningi ezehlukeneyo esasizidinga. Bafike bazotshiya egedini kumbe bafonele abantwana laba abanye abangaguliwa ngabazothatha. Sasiqinisekelo olukhulu olusuka emabandleni esisonta kiwo. Sasiqinisekelo olukhulu kakhulu olusuka emulini, imuli yethu, imuli ebanzi yangithi, imuli yankosikazi. Usekelo olukhulu njalo siluthola kubomakhelwana ababezwayo babekwazi ukuthi futhi laphana sokulohlupho. Salolusekelo njalo thina ngokwethu emulini ngoba kuthatha ukuthi sasesigula, so sithi nxa ulele, nxa uvuka ufice omunye wakho ulele kumbe aphemi kodwa kanathanga amaphilisi kumbe kunjani. Sasikhuthazana kakhulu sithandaza kakhulu So yes, we need to go to the school to study the emulini, the part of the language.